Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 zibandlela 2024 for Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngena ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho muntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele.
Abakubanja lezanupiefu bathi kumele abantu eZimbabwe besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sikhangele ngo-2024 kusiya phambili, kuzaba lokukhulumisana ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya.
Kodwa bakubanja le-Citizens Coalition for Change ekhokelwa umnumzana Nelson Jamisa bathi akula nguquko eza kuba khona elizweni lonyaka. Ingoma ka-Winky D ihlokoza indlu kalonyovu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubanja leZanu-PF bathi abantu kumele bevuke bezenzele, hathi kumelela ukukhongozela okuvela kuhulumende. Bathi kunengi abangakwenza lonyaka okungabathuthukisa, kodwa abaphikisayo bathi akukhanye ukwenzakala elizweni. Sixoxele umnumzana Joseph Juma okubanja leZanu-PF ngomnyaka osanda kwedlula njalo lokumele abantu bekwenze lonyaka.
Singena ku 2024. Into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho muntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele. Akube ngumnyaka wokuthi umuntu wonke avule amehlo, avule indlebe, akhangele indlela angazincedisa ngazo yena kanye lomndeni wakhe ekusebenzeni ngezandla. Ngoba phela lalo iBhayibheli liyakhuluma ubana siza kudla izithukuthuku. Asingabe ngabantu abaza bekhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende ngiyomele asenzele lokudla lokwa uhulumende kakho ubana asenzele anything except ukuthi acreate i-conducive atmosphere ezayenza ubana thina sikwanise uzenzela. Kungaba ngamabhizinisi amancane, ama-small business, kungaba yikuthi kona abafuna ukuzoinvesta bainveste baqhashe abanye. Konke lokhu kuyatholakala ngokuthi uhulumende afake i-environment enjenganale kakhulu kakhulu elokuthula phakathi. I-peace is a cornerstone ukuthi izinto ziqale ukwenzakala. Ngithanda ukubana ngithanda lesi sikhathi ubana ngifisele umuntu wonke ukungena eminyakeni omutsha ka-2024 ube ngumnyaka wokuthi sivuke sizenzele ukwenzela ubana sibe lempumela ezimpilweni zethu. Happy New Year bantwana beZimbabwe bonke.
Mnumzana Joseph Juma ukubanda leZANU-PF xoxalaye ekobulawayo. Ake sizwe umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC ekhuluma ngodaba lolu. Ye, kukhanya ngazani ke sizaphenduka njalo sizwe ke uPromise Mkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu lokuthi eZimbabwe kuhamba njani ngo-2024. Siyabonga kakhulu ukuthi abantu abaningi bathi kona balandela iStudio 7 nxa sitshake isikhathi sisenesi esokuthi kulezi ndaba. So imithina yethu imane yazimela yodwa lapha sizama ukuthi siyixukaxe sibone ukuthi kungahamba ngemfanelo. Mbonazani ke hayi bakulungisa khonapha ke omanjinela. Nawunke umnumzana Promise Mkhwananzi.
Yebo ke kuningi kubenise ukukwenza njengemhlangano we-CCC kulomnyaka ophela namuhla umnyaka ka-2023. Sakwanisa ke ukuphumelela kukhetho lwenziwa ngo-August 2023. Sanqoba ke umnankago waze waqilibezela wa-announce ke ama-results angayisiwo, kodwa kungasenani kuma-results nalawa wakha-announceayo. Sabeka sure ke ukuthi katholi 2/3 majority efunakalayo ukuthi atshintshe ke i-constitution yelizwe enza kufunda yongakho ikubona manje ezama ukurecall ama MPs ethu ama councillors ethu ezama ukuthi athole ke i 2/3 majority ona leyo nge back door sibuye kuma council ema councilini sathatha kama councillor ngo 33 out of 34 njengebandla le triple C silama mayor lama deputy mayor lama chairperson ama committee kuwo wonke ama council ke lawa esiwakhuthaza kakhulu asebenze gadalala asebenze eseqinisweni engabi lobumenemene asincedeke imuli yeZimbabwe ngendaba zamanzi ngendaba zamasuweji ngakho konke okuhlupha ukondana lo councilor siyabakhuthaza kama councillors ethu elizwe lonke jikelele ukuthi basebenzele abantu basebenze gadalala basebenze bese eqinisweni njalo ke uzabona ukuthi kulo umnyaka unlike iminyaka edluleyo isadaki layo sayiconvince yaze yathi hayi eqinisweni ama elections eZimbabwe akho ke eqinisweni they are not free and fair kwakukhitshwa ke isadaki lezinye izinqumo ezijene ezazikhona eZimbabwe zihlola ke ukuthi ukhetho luhambe njani bonke bavumelana ukuthi hayi ukhetho lweZimbabwe zange luhambe kuhle ngalokho umnumzana Mnangagwa asingeke ke sim recognize njengomongameli weZimbabwe ngalokho ke sikhanya ukuthi ngo 2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana ke ukuthi sibuye le transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya singamelela u 2028 ukuze uZimbabwe abe lohulumende osemthethweni.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla lesisisi sixoxelaye eseHarare siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Victress Matutu okunhlanganiso yezimu imbokodo.
Msakazi mina angiboni ukuthi kusezoba lotshintsho olukhulu kwezomnotho kwelaseZimbabwe. Mina njengesizwe seZimbabwe esihlala njalo sisebenza kwele South Africa okwamanje ngivakatshele eZimbabwe akubonisi ukuthi kuzoba khona ubungcono kwezomnotho njengoba ngikhangela okwamanje ngesimo esikhona eZimbabwe. 2024 sizwe seZimbabwe kumele zibhekelele ukuthi isimo somuntu sasezoqhubeka sinjalo ngendlela esingakhona. Mangibheka lapha ikakhulu kuphuke izinto eziningi intela yezindlu khuphukile loba nje ukuthenga ugesi kukhuphukile ngakho kunzima ukuthi ngithi sisezobona utshintsho kusiba ngcono kwezomnotho kuyabonakala nje ukuthi sisise kude lokuthi ezomnotho ziye zibe ngcono kodwa singabhekelela kakhulu ukuthi sokungenzeka ukuthi kube ngamandla okudlula lokho esikubonayo ongalesi sikhathi angiboni sibili ukuthi u-2024 uzaba lomehluko onganani.
Lo ngukhosazana Victress Matutu okunhlanganiso yezimu imbokodo. Umculi olodumo weZimbabwe uWinky D usewatshwatshe ingoma ethi Shaker ecothoza uhulumende wakweZimbabwe ngendlela obuzwa ngayo. Wethule ingoma le icula eHarare. Abanye bathi ilakho ukungadlalwa emsakazweni weZBC. Kulezinye njalo ingoma ezingadlalwayo emoyeni enyangkhona kuthiwa Yureka ecothoza ababusayo. Israel ithi zakupha amanye amabutho ayo eGaza ukuze ayiqhuba izifundo njalo athole isikhathi sokuphumula ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukuqinisa impi leHamas. Impi le lithi ikhangelelwe ukulwiwa okwenyanga ezimbalwa. Kusikhathi esedluleyo Israel ibikhuthazwa ngelemelika ukuthi ivikele abantu abangahlomanga njalo yehlise ukuhlasela kwayo eGaza. Ibutho leHamas lamhla liphosele amabhomba e-Israel lisithi lizama ukuzivikela. Uhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubulawa abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Konapho kuzakwenza ekucineni kumele sithi bayihlala phansi yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawa nangendlela naleyo okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo siyikhangelelanga ngaleyi century ukuthi kube le barbarism efana nayo naleyo.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe kuhle njalo impi leyi iba ngani iyamiswa?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference okumele alandelwe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa, ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-one week. Kwakungantiwa kuyaba yi-one week sokuphela. Kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week. Lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel, le-Hamas, babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life. Uyayibona into yakhona. Yikho kufuneka konoko akukho kunye ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehena kodwa kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadefeatwa kuthi sebeyehluliwe. It talks that will come.
Ngombono wakho i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kathesi kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
I-United Nations uhlupho lwayo mfowethu o-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamas ama-Palestine abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ukusekela labo lozweni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless. Ama-organizations wonke wona avele ukuthiwa amele ukuthini kulabo-AU bona labo-SADC ku-useless okwizinto khona lokhu. Vele is the weakness of the United Nations ukuba biased kwayo. Yikho kwenza izimpi ubona zisenzakala. Babe bethemba ukuthi hhayi vele siyazi ukuthi United Nations imeng-esayidini.
Pho nxa akumi kanje yini engaphathisa? Ubona ngani impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyi ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abakhuzana. Manje bona bami kusale Israel abakho neutral ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ungunobhala jikelele we-Freedom Alliance. Singakangeni kusigaba esilandelayo sinesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Israel lithi selisusa elinye ibutho eGaza ngesikhathi selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingama-20 kuleyo ndawo lidinga iHamas. Lele Ukraine lilwisana kabuhlungu lebutho leRussia lisebenzisa indizamtshina zohlobo lwama-drones. Wezempilakahle namhla sixoxa nosuhlamfundo Elovis Banda ngemkhuhlane eqhamuka ngesikhathi sezulu.
Ukukhathazeka kakhulu kulezi usuku kuleli lizwe yikuthi sekulomkhuhlane wesihudo wekholera. Ngokugcwala kwamanzi ingcekezelani yachitheka lalapho ongathi uqaphelisile kube kathi ungayitaphula emanzini. So kufanele ukuthi abantu babilise amanzi wonke abasebenzisayo ukwenzela ukuthi bevikele lo umkhuhlane okhona lo wesihudo osekuthiwa usubambe ama-provinces wonke elizwe.
Singathi kumele
okokuqala
kumele bekudumeza amanzi even aphuma empompini.
Laphuma empompini angakhudunyezwa ngoba kwakwazi ukuthi angabiliswa nxa engasetshenziswa nxa kungaqondakali ukuthi avele ngaphi ngoba lasemadamu lapha avela khona lapha kungabe kule problem. Kodwa ikaningi amanzi nxa esefakwe empompini abe selungiswe ngama-chemicals achiyeneyo but amanzi wona lawo amanye amaningi kufanele umuntu awabilise.
Ye, okunye kuyini ngesikhathi sezulu baba?
Isikhathi sezulu kulapha sijase uvama ukuba lo mkhuhlane we malaria njalo. I malaria iyabhaga esikhathi sezulu ngoba ekuchiseni kuyabe kungena amanzi amaningi phansi. So into enye efanele ukuthi abantu ngani babe nqabela kuzoba laba abasemaplazini iproblem ihlupho esingahlangana labo emaplazini ikungasebenzisi kuhle ama-chemicals zona lawo obulala utshani kumbe ubulala izibungu ukuthi abantu begeze izandla ngemfanelo ukwenzela ukuthi bengathathi ama-chemicals bana bawaginye ngempambaniso.
Nxa sikhangela sibili umkhuhlane woqhuqho lowo umuntu ubona ngani ukuthi sela
ikakhulu ukutshaywa likhanda kuvame ukuthi umuntu aze ubuhlungu ekolo ngapha la luqhuqho lokuginqa uyabe eqhuqa iginqa eqhuqa iginqa etshaywa likhanda yikho okungaba sekubiza ukuthi ingabe yimalaria sekufanele ukuthi umuntu agijime masinyana ayebona amanesi eklinik kumbe ama-village health worker alakho ukubanceda.
Nxa umuntu ekhatshana ke eklinika kumbe isibhedlela akukho okunye angakudada angakunada?
Hayi, akukho engikwaziyo. Malaria ibulawa yi-maternal malaria njalo isivame ukuba khona kuma-village health worker ahlala ku-village noma ekhatshana kwelokhu ekhatshana kweklinika.
So siyabe sizokuthiwa ke kulabanye abantu angabona umuntu sebulala likhanda kumbe ginqa bahle bemfuthe kambe kuyasebenza khonokho?
Hayi, angikwazi. Lokho kakusebenzi kumalaria. Kuyasebenza kwezinye izinto engazaziyo kodwa kumalaria usebenza ukusebenza ngamaphilisi wona kayisiwazi.
Ye, nxa sukhangele kodwa imalaria ungayiphuzela uyawusuphuze okwesikhathi esinganani ukuze igcine ibulala umuntu?
Iyangena emzimbeni ngendlela ezithiyeneyo. Evame ukuba le ngozi yokubulala umuntu yile eyabe ingene yashaya ingqondo ekhanda okuthiwa yi-cerebral malaria. Kayila sikhathi eside 7 days iyabe ingabe isigulise umuntu kakhulu ukuthi abe selele phansi. Kodwa ubuningi babantu abagulele abale malaria yi-cerebral etshaya ingqondo yibo abangalo mkhuhlane onjalo.
Ye, akuphakiseke uZulu ukuthi ayenzeni. Ngazibona seqhuqha, ezibona setshaya likhanda. Okuqala okumele kwenze kuyini?
Okuqala ifanele akwazi ukungayiqhuqha, kuyalahleka amanzi, uyagina uginqa lokhuyana ukhipha amanzi emzimbeni. So ufanele engezelela amanzi anathayo. Okwesibili kufanele echekwe ukuthi imalaria yini kumbe kasiyo malaria. Ukuchekwa lokhu kwenziwe emakliniki ukuze azuze amaphilisi ngokuphangisa. Amaklinika angabe khatshana kodwa kulabalaba kuthiwa ngama-village health workers bavame ukube belawo amaphilisi nxa kuyikuthi basesigabeni esile malaria. Yibo angaqala kibo nje ukuthi babancede.
Lo nguSicica Mfundo Elofisi Banda obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Namhla sikhokha loRoland Dube ojobe intshelelezane esuka eMidrand kwele South Africa njalo waqhubekela phambili waya ePlumtree.
Ngasuka ke eBulawayo mhla ka-25 ngo-7 ekuseni ngisiya ePlumtree. Hambo lwami lwaba luhle kakhulu, ngahamba kuhle kakhulu, ngangigijima ngasuka ngo-7. Ngo-10 ngangifika ePlumtree Town. Yikho ke ePlumtree Town ngafika ngaphumula kancane. Abanye impela sebangihlangabeza kuhle kakhulu ePlumtree Town, ababekwazi ukuthi khona ngabuya bangijabulela kakhulu. Ngithe ma ngisuka lapho ke sengihamba ngo-Thekwane Road ngisiya eMakumbi. So it's unfortunately ngale phambili akula thari basikili lami lase lingasahambi, lase lichelela kuzindawo like lingimise nxa ukuthi izicathulo zami zabe zinamathele ebhasikilini. So yikho ke ngathi ngifika ekhansili ngabamba imota, ngagibela imota, ngathola i-lift. Hayi, ngishiya ezitolo zakuTokwana, abanye bazibiza ukuthi kumakhekhe. Yikho ke ngathi ngifika khona ngayamukelwa ngomunye undoda engamfunda laye. Wangithukela embona khona apho engibiza ngegama. Wajabula kakhulu, wathi ngizwile ukuthi khona kuthiwa ubuye eGoli likhampeni elithi Say No to Drugs. Wathi yazi ngijabule kakhulu ngoba ngizwe la matitsha ethu ayesifundisa ekhuluma ngakho ethi khona uyenze into ezivukwa, into akazenziwe ngomunye umuntu, lokuthi uphakamisa indawo yakithi. So bangijabulela kakhulu, bashuta nami izithombe khona lapho. So it's unfortunately ngangasasebenzisa ifoni, ngase ngisebenzise yabo. And then athi ma ngisuka lapho ngingagada ke sengisuka kuTokwana ngisiye eMakumbi, ngathi ngifika eMakumbi ekhaya ezitolo zakithi khonaphana kwakumhla ka-25. Bathi bengibona nje ngiqhamuka bazi baqhamuka begijima kwenye indlela eyisimanga bengihlangabeza, bagijima kakhulu, bajabula kakhulu, banginikeza nje lezinye izipho ezithile. Bathi khona kodwa imali kabanayo, so basethi ngcono sikunikeza amadrinki nabomavanila. Banginikeza mpela, ngahlala phansi ngaphumula, ngadla kwabakuhle, bajabula kakhulu, nakhona futhi bashuthe izithombe.
Yes, ngathi ufisa ukutshela ni abantu Dube.
So ngiyabonga kakhulu, we say no to drugs. Amadakamizwa phansi, izidakamizwa zifunda ukuthi izidakamizwa. Ngiyabonga kakhulu, hamba lami labaluhle kakhulu. Kuyimanje ngithe ngisuka khona futhi ekhaya, ngibavalelisa, bajabule kakhulu, bathi khona sicela ukuthi ngonyaka ozayo futhi uphinde futhi, sifisa ukukubona usiye kudeni. Ngathi ngisiyadlula khona futhi ezitolo zakumakhekhe sengibuya, ngathola kula ko-DJ 20 laphana, bafika bakhuluma lami, bathi kanti ngowawo usuke egoli ngebhasikeli. Ngathi bajabula kakhulu, nakhona futhi sashuthe izithombe, bengishuta ngefoni yabo. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nami sengumuntu lami ongathi uyaziwa nje kancane impitshana. Ngibonga kakhulu kubaba uNdlovu lasebazalini abangikhulisayo, ngiyabonga kakhulu.
URoland Dube ngothakazelela intshelelezane okwamanje koBulawayo. Kuyisikhathi sabalaleli.
Umthakazo omuhle, sanibona umthakazo omuhle. Igama lami nguVirginia Ndlovu, esigabeni sasegwanda emathetsheni. Ngibulisa abantwana bakamamami, Princess Ndlovu, Calvin Ndlovu, Presidis Ndlovu, Priscilla Ndlovu, Hosen Ndlovu, bonke abantwana bakamathini. Happy New Year ngo-2024, ningene kahle. Ngithi sanibona nibasakazi ninjani khona ngapho Studio 7, ngithi hayibo. Sicela ukuthi-ke ishamisa nomnami ngakho basiphathe kahle, mina ngokuhlala ngisegoli cela basiphathe kahle, inotho sibe nayo ekhaya, kungabi nokulwa kwama-parties, kungathi bangayenza i-government yabo ibambane, sikwazi ukuthola umsebenzi sibuye ekhaya. Ngivalelise ngokugcina ngithi ngibulise u-anti wami uNathoko Ndlovu no-anti Teresa Budusipho Maseko. Ngibe nomnyaka omuhle hlehlehlehle, ngithanda thandi nonke.
Studio 7 ngiyalingenelela abasakazi nonke odifa nabanye engingabaziyo ukubaqamba ngamagama, kodwa ngiyalifisela unyaka omusha lonke baStudio 7 basakazi nabalaleli weStudio 7. Ngithi Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year kuyo wonke umuntu. Simbonga uJehova onguyena othe ukusiphilisa kwaze kwafika lo nyaka. Kungasikhona ukuhlakanipha, kodwa kungumusa wakhe nothando lwakhe kithi. Ngilithanda lonke maStudio 7, ngilifisela unyaka omusha omuhle, konke esikudingayo ezimpilweni zethu. Angathi ngalo nyaka esingena namhlanje u-2024 kungafezeka konke esikufisa ezimpilweni zethu, kanye nako kustudio 7. Angathi izinhlelo zethu zingahamba ngendlela esifisa ngakhona singabalandeli kwestudio 7. Siyabonga ma-studio 7, asithandaneni sonke, singabi nokuxokozela kodwa sibe nokubambana sisiya phambili. Ngiyabonga ma-studio 7, ngilibingelela lonke ngonyaka omusha. Ngilifisela unyaka omutsha omuhle onokukhanya, kudede ubumnyama kuvele ukukhanya kithi sonke. Onivingelelayo, olifisela unyaka omutsha, engu-Forgiveness Mahlangu eseBenside, ngokwekhefu. Inkosi inibusise, Inkosi inisingathe, inivikele kuyo yonke imimoya emibi. Ngiyabonga.
Lami ngiyabingelela, ngiyalungelela kustudio 7. Ngibingelela abasakazi labalaleli bestudio 7. NginguLazarus Ncube waseCholosho eDlakapuya. Thina nje inkinga yethu unyaka lo 2014 usiqalela nzima singabantu baseDlakapuya la yangapho, ngalo eCholosho, ngalo mfana wabethisi onga ukuthi namanje lokho sisalindile kungazwakali lutho. Njalo sifisela u-2024 muhle kubo bonke, size sikamthwakazi, sisifisele impumelelo kukho konke abantu abakufisayo okuhle. 2014 esiphathele ubuhle.
Laba-ke ngabalandeli beStudio 7, lathi sifisela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo. Nako kunye silethulele khona namhlanje ngosuku lokuqala lomnyaka 2024.
Salbonani lonke emhlabeni wonke nje jikelele kuJesu Marabini lo ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba elitholileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle isho wobulawayo lapha eBulawayo Theatre. Hayi ngikubonileyo kuhle kakhulu, engikubonileyo kuhle kakhulu, abantu babuyile ubuningi bazosekela umcimbi wahamba kuhle kakhulu. Abanengi kakhulu abantu bathi khona izinga esikulo liphezulu kakhulu, bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube yimpumelelo enkulu futhi emangalisayo. Basuke bonke bethokozile, ukujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni ezijeneyo, abanye kwamanye ama-towns, kubo Plumtree laseFlabuzi, ngakhulumula kobulawayo endaweni eziseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJesu Marabini. Ngiyabonga leli thuba endithole, ngithanda ukuthi ngithe ebantwini bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo, u-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube le mpumelelo. Ngithanda lonke Jesu Marabini one time.
Kodwa lokuthi ku laptop namhla sixoxa ngomnyaka omutsha 2024. Kuluge James Marabini Machaho Otwa one time Siri Danko Lati kuna hapa Studio 7 Situ mlima Awe lawe kuna hapo Sino kibutele letu Lantanji otikanele Evesi lazo Awa kumandale Zanu pepati Umela bantu The 7 zika kulu lonyaga Uwenze la kukuti Vazi tutugise Koto awa kumandale Citizens Collection for Change Bati Akula kukukweza kubakona Kwele Zimbabwe Lonyaga Ingoma ka Winky D ihlokoza indlu kaLonyovu. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthombo osithembayo. Okay, Sithube. Vilale.